yebo siya siyaqhubela phambili asikabile response kumbe ni le mpendulo ezwakalayo from employer HSG sike saba le meeting layo kodwa asizwananga so njalo siyaqhubekela phambili
yena uhulumende akula yini elikuzwileyo akuthembisayo
kathesa kula into ecacayo ayithembisileyo except khona kwana kade sithi uzosiliyi-50% so thina njengabodokotela sithe ayikwani yona le imali ithi sibe silokhu sibe emsebenzini silambile singela mali yokugada umchova singela ama-school fees abantwana abazali nokudla lani lani so asivumelelanga so siyaqhubekela phambili loku le program yethu
akula yini elike lenza ukuthi bayethuselwa
yebo yiko okwenzakalayo lapha ukuthi sekulama-suspected security agents asifonelayo thina abakhokheli bama-association besi-threaten ukuthi bazasibulala bazahlangana nathi besisendela ama-message nangani belokhu besi-threaten kodwa thina sithi aba-threaten ama-leaders kodwa ba-threaten ama-interest abodokotela bonke so yiko kwenza ukuthi sibe le-clear mandate ukuthi hhayi asakwanisi nxa ye-association labodokotela bonke lama-patients ethu siba lama-threats anjalo angeke sakwanisa ukuthi sibe siqhubeka sibe emsebenzi ukuthi si-address ama-real issues abekhona awemali so kulokuthretenana so siyaqhubekela phambili njalo
ye manje ungasitshela ukuthi kahle kuyini okuzayenzakala njengoba lina lisithi alila mali yokuya emsebenzini akula lapho elizabuthana khona liyaba lisezindlini
yebo siyasezindlini siyabe singabuyi.